Ingcweti kwezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ulakho ukungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Kodwa abakubandla leZANU-PF kabaphumela egcekeni ngomuntu abazamfaka esikhundleni lesi kungakafiki ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028. Umongameli Mnangagwa ubikele uZulu ngolwesine ukuthi usefuna ukuyaphumula, ngakho-ke amalunga ebandla elibusayo sokumele elungiselele ukhetha ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi kusobala ukuba uChiwenga uzangena esikhundleni sikaMnangagwa.
Kangibona ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kukavice president okhona. Amandla ibutho liqinile okwamanje, laba abasesibuthweni kakhulu banamandla amakhulu. Ngakho-ke ngibona sengathi vele kakula mpikiswano engako, laba lezifiso ngibona bazazithoba izifiso zabo vele okhona ngovice president uChiwenga. Nguye ngimbona ezangena laphana esihlalweni umongameli nxa engasaqhubeka esiya phambili.
Ziningi ingcweti zombusazwe ezilombono onjengokaNcube loba ezinye zisithi ozathatha isikhundla lesi ngumuntu odlelana loMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi kunzima ukutsho ukuthi umuntu ongathatha intambo kuMnangagwa kungabe kungubani ngokwebizo lakhe. Kodwa umuntu ozathatha intambo kuzabe kungulowo muntu onguvuma zonke kuye uMnangagwa, acabanga ukuthi even angaphuma esikhundleni lowo muntu uzakwenza ngendlela yokuthi yena agcineke kumbe ahlale akhululeke. Angithi siyazi ukuthi uMgabe uthe nxa esephumile wadliswa imbuya ngoluthi njalo ukhitshwe yilaba kade bekwenye i-faction. Kutsho ukuthi kuzafuneka umuntu oku-faction yakhe uMnangagwa ukuthi athathe intambo. Kodwa kutsho ukuthi kuzabe kulezi vumelwano ezenziweyo. Njengoba kulezi zinto zabogugurawundi ezihluphayo landline, kuzakhangela umuntu ozafuna ukuthi kuvinjwe khonokho, even ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa ngaleyo ndlela. So asoze kube ngumuntu ozafakwa ngokuthi uzalungisa umnotho owelizwe, kodwa kuzaba ngumuntu ozagcina ifamily ekaMnangagwa ngendlela abangabe beyifuna. Kulobungozi-ke futhi ngoba sekulabantu abakhe abakhona khona phana, kutsho ukuthi indaba ingaqala khonapho, kungangena engxenye umntanakhe. Kodwa engicabanga ukuthi iningi even leli kuzana ngeke likuvume.
Abakubandla leZANU-PF bathi okwamanje wonke umuntu olilunga lebandla leli ulakho ukungena esikhundleni lesi. Umnumzana Philip Gawule uyakusekela lokhu.
Yena upresident uMnangagwa ngokwakhe ukhulumile, amazwi akhe ukhulume sibili ekhuluma esekele kusisekelo sombuso weZANU-PF. Uthe yena uzatshiya nxa isikhathi sesifikile sokuthi atshiye ithemu leli lesibili selithemu lakhe lokugcina usesiyaphumula. Esephumula nje yena wayekhethiwe iCongress ukuba ngupresident wephathi. Ngakho-ke iphathi izahlala izathi kuCongress ebuyayo ikhethe njalo omunye ozathatha izintambo ngemva kwakhe, ozathatha izintambo kuye uzakuvela ephathini, iphathi yezakhele. Kuvele Gibbs ukuthi sithi abantu bethi hayi kunjani, kuzabanjani, kuzabanjani, khonoko kuza kwenziwa iphathi yikho, kodwa konke kuphuma ephathini kwenziwa iphathi. Singathi sikhangelele lokhu kuphuma okunye, kodwa-ke sikhangelele khonoko ukuthi iphathi izakwenza khonoko ekufaneleyo ukuthi ithi nxa sokufike khonaphana yenze njengenjwayelo ikhethe umongameli womhlangano ozakuba njalo ngumongameli nxa sesithe sathatha langapha ku-government ebe nguye umongameli welizwe. Ngokunjalo silandela isisekelo sombuso, akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu yedwa kumbe ababili kumbe abangani, hatshi kwenziwa ngumhlangano weZANU-PF uhlale waba yiCongress.
Omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende umnumzana Joseph Juma uthi laye uyasifuna isikhundla lesi.
Ngilayo ikhabetishina leyo ukuthi wena ngingaliqhubela izwe leli ngilise phambili. So sibaningi kakhulu, okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguye ozenjani ozasekela ubana abe ngumongameli welizwe leli.
UMnangagwa wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukugenqulwa libutho ukwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Wakhethwa kabili emhlanganweni ye-Congress ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF.